isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 6 kumabasa 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ezibona izolo laphana Harare Club kusenziwa ngamayouth ezanupf kutshengisela ukuthi bayethukile njalo bayesaba ngokusukuma kwe-generational consensus ikhuluma ukuthi hatshi sokuyisikhathi sabasakhulayo ukuthi bebuse leli lizwe.
Abasakhulayo bebandla lezanupf baphazamise umhlangano wokuhlaziya imicabango yabadala labasakhulayo owe-generational consensus.
Alidedele icala liqhubeke uma lizoqhubeka ngoba amanga namanqinenyathi ebhekene neqiniso kuyobonakala.
Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma umiswa phambi komthethwandaba esetheswa amacala enkohlakalo. Iqembu le-Highlanders selethule ngokusemthethweni ikhithi yalo elizayivunula lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla leZANU-PF baphazamise umhlangano wokuhlaziya imicabango yabadala labatsha owe-generational consensus eHarare izolo. Incwadi kwezombusazwe zithi iZANU-PF ikhanya ikhathazekile kakhulu ngemikhankaso yabasakhulayo kumabandla onke ezombusazwe eyokuthi kuvotelwe inkokheli esakhulayo. Kubika uGibson Bebe.
Abasakhulayo beZANU-PF laba bafike baqala udlakela eHarare Club lapho akade uqhutshwa ingxoxo yabasakhulayo ngodaba lwezombusazwe intuthuko yenotho kanye lendiba okumele bayidlale ngesikhathi sokhetho. Ilunga lomkhankaso obizwa ngokuthi Generational Consensus umnumzana Pride Mkono uthi okwenzeka ngabe ZANU-PF kutshengisa ukuthi bayesaba inkulumo ze-Generational Consensus ezijonge ukukhuthaza ukuvotela umnumzana Nelson Chamisa okhokhelela umanyano we-MDCT ngoba elakho ukunqoba kukhetho lwalonyaka.
Ezibona izolo laphana Harare Club kusenziwa ngamayouth ezanupf kutshengisela ukuthi bayethukile njalo bayesaba ngokusukuma kwe-generational consensus ikhuluma ukuthi hatshi sokuyisikhathi sabancane sabasakhulayo ukuthi bebuse leli lizwe. Siyababona ukuthi beyesaba kakhulu. I-generational consensus yona libandla labasakhulayo ababutheneyo ukuthi betshengisele usekelo kumnumzana uNelson Chamisa owebandla le-MDC njalo engumkhokheli we-MDC Alliance.
Osakhulayo umnumzana Gift Ostalo Siziba uthe okwenziwe ngabasakhulayo beZANU-PF kutshengisa ukungahloniphi njengoba kungasikho kwakuqala ukwenza lokho.
Njalo ngabafana beZANU, ngabafana bangelalwazi, ngabafana bobandlululo le-violence lapho esibone khona bezama ke ukudisrupta uhlelo ebelabantu bebekhethe ukubana bekhulume bekhangela indaba ke zenhlalakahle yama-youth kukhetho oluza lika-2018 bona basebecabanga ukuthi hayi sizavala abantu abakhulumayo ngokuba ngumsindo.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthe kungakhathalekile ukuthi libandla liphi sokusobala ukuthi amabandla ezombusazwe aweZimbabwe sokumele aqakathekise abasakhulayo babanike ithuba lokuzimela edale lephalamende nakwezinye inhlangothi zempilo.
Esikubonayo yukuthi izinga lezepolitiki lethu selifeza obala ukuthi kusina kudedelwana. Yikho ke kungakhathalekile ukuthi lokhu kwethulwa ngabe MDC kumbe kwethulwa ngabe ZAPU kumbe ngabe ZANU. Okuqakathekileyo ukuthi ukuze kube lengqubela phambili amabandla wonke kufuze enze ukuthi intsha yabo iyenelise ukuphatheka kwezokwakha isizwe, njalo benelise ukuthi bebe labameli eParliamente abatsha.
Omnomzana Themba Mliswa olilunga ledale leParliamente emele iNorton engenabandla alimele uthe ukuhluma kwamabandla amele abasakhulayo kuyajabulisa njengoba kuyibo abaphatheke kwezombusazwe nakwezenotho. Uphinde wathi uhulumende kamnumzana Robert Mugabe akazange abaphe indlebe zokulalela izikhalazo zabo. Ngakho-ke umongameli Emmerson Mnangagwa nxa efuna ukuphumelela embusweni kumele alalele njalo ahloniphe imibono yabasakhulayo. Umliso uphinde wathi inhlanganiso ezinjenge-generational consensus leyathi ayikhokhelayo sezinanzelele ukuthi njengabasakhulayo labo balendima enkulu abalakho ukuyiphatha ekuthuthukiseni ilizwe njengalokhu okwenziwa ngababeqoqa abasakhulayo ukuya empini yokuthola uzibusi weZimbabwe. I-generational consensus inhlanganiso yabatsha abajonge ukuqhubekisa phambili imibono yabasakhulayo nokubakhuthaza ukuthi bangene ezikhundleni zobukhokheli bancintise kukhetho lokudinga abameli bedale leParliamente kanye lamakhansili elizweni lonke jikelele kukhetho lwalonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, New Gibson Pepe.
Kulamalunga edale leSenate yeMelika agoqela uSenator Jeff Flake lo owebandla lamaRepublicans kanye lo Senator Chris Coons owebandla lamaDemocrats labanye abakhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ngenjongo yokuzibonela ukwenzakalayo elizweni kulandela ukususwa kukaMnumzana Robert Mugabe embusweni libutho. Abahlanu laba bazahlangana lenkokheli yamabandla aphikisayo, inkokheli yenhlanganiso esizimele zodwa kanye labanye abantu abachiyeneyo. Bahlolisisa indlela zokuguqula umthetho wezidera owafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF nguhulumende weMelika ebethesa amacala okukhahlameza uZulu njalo lokungenzi ukhetho ngemfanelo. Bafuna njalo ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo eZimbabwe amazwe la engakaqalisi ukudlelana okujulileyo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Stacy Lomba obona ngezokudlelana loZulu esigodlweni seMelika eZimbabwe.
This afternoon we were happy to welcome a congressional delegation led by Senator Coon, as well as Senator Flake is here. He is accompanied by three additional senators.
Lamhla samukele amalunga edale leSenate yakweMelika azabe ehlangana labantu abachiyeneyo lapha eZimbabwe. Lapha ngikhuluma ke ngoSenator Chris Coons kanye loSenator Jack Flake. Bahamba labanye abathathu abakhangelelwe ukuthi bazakwenza imihlangano echiyeneyo nabantu beZimbabwe. Kukhanya ngazani bazahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa, njalo lenkokheli yamabandla aphikisayo kanye lenkokheli yenhlanganiso ezizimele zodwa.
The proposed amendments to ZIDERA, which they have made, and have a dialogue with the leadership here on further engagement between the United States and Zimbabwe.
Esibone ngazani bazakhuluma ngakho kakhulu ngosokugugukile kweZimbabwe kulandela ukungena kukahulumende omutsha, njalo kunye bazakhangela umthetho wezidera ukuthi kambe ungalungiswa njani.
Well, as they have said, one of the primary things that they want to express is their desire to see free, fair, peaceful and credible elections. This is something that President Mnangagwa has promised and stated that he will work for.
Okunye njalo bazaxoxisana ngodaba lokuthi kungadlelwana njani phakathi kweleZimbabwe leMelika. Baqakathekisa kakhulu ezokhetho, lapho ke bafuna ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo eZimbabwe oluzayo. Lokhu kulandela ukwethulwa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi ukhetho luzabe lubalulekile. Angazi ukuthi kodwa bazakhulumani namabandla aphikisayo.
Lo ngunkosazana Stacy Lomba obona ngezokudlelana lozulu esigodlweni seMelika eZimbabwe obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekhona le eHarare.
Yebo mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo kusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo kuFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba we High Court eDurban eseteso amacala enkohlakalo. AbeZimbabwe abakhulumele Studio 7 bathi lesi isibonelo esihle esalokho okumele kwenziwe ngohulumende weZimbabwe. Kwayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe besithi laye ulamacala amaningi awenzayo esabusa. Kubika uBenedict Nhlapho.
Lo ngumnumzana Jacob Zuma ecula ndawonye lamakhulu abasekeli bakhe abe besemthethwandaba bezomsekela besithi akayekwe ngoba akanacala. Yena ke umnumzana Zuma ungena emthethwandaba ezihlekela njalo ephakamisa izandla ebingelela abasekeli bakhe. Ngemva kwemizuzu emilutshwana, abatshutshisi abameli bakaZuma labe enkampani yeFrance iTales layo etheswa amacala afanayo bavumelene ukuthi icala lidluliselwe mhlaka 8 Nhlangula. Lokhu kwenzelwe ukupha uZuma ithuba lokuphikisana lokwetheswa kwakhe lamacala ayeke wawetheswa ngo-2007 esulwa ngo-2009. Uthe ephuma lapho umnumzana Zuma watyela abalandeli bakhe ukuthi yena umsulo kodwa izita zakhe zimninda ngamacala.
Alithethelwe icala liqhubeke uba lizoqhubeka ngoba amanga namanqinenyathi ebhekene neqiniso kuyobonakala.
Ukuvela kukamnumzana Zuma emthethwandaba yinto esibabazwe liningi lezalwane zeZimbabwe, hathi ngoba zisithi ulecala kodwa ngoba zisithi kutshengisa ukuthi umthetho weSouth Africa awulandaba ukuthi odale icala ulasiphi isikhundla emphakathini. Abaningi ke bathi lesi sifundo esikhulu eZimbabwe ngoba oyengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe laye kufanele ayebhekana lamacala egugrawundi lenkohlakalo eyenzakala embusweni wakhe yachiya ilizwe liguqe ngamadolo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi ukuthi uMgabe ayejeziswa akusikho ukuthi kukhona omzondayo kodwa ukuthi ayechaza konke okonakala ngaphansi kombuso wakhe.
Lokho kuyamkhulula laye ukuthi akwazi ukuthi azikhulumele uhlangothi lakhe njalo lalo iqiniso livele emphakathini ngoba kuzohlala kuthiwa umuntu othile wenza okuthile kanti akusinguye yedwa owakwenzayo kumbe njalo akusinguye owakwenzayo.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala yena othi kulobu fakazi obuningi bokuthi abantu babulawa mahlayana ngesikhathi segugrawundi eyayithunyelwe nguye umnumzana Mugabe kule Mandebeleni ukuthi iyethanyela ingcekeza.
Umele uthi bonke labo Mugabe labo Dabengwa bonke labo Mnangagwa bonke labo Perence besaphila kanje bebizele ikhothi bekhuluma iqiniso kubonakala ukuthi kahle kahle vele kuze kubulawa abantu more than 20,000 or 30,000 or 50,000 abachithekela yimisa abaningi balahlekile abazuthi bakuphi ukuthi kwakwenzekeni
baningi abaqhubeka besola izivumelwano ezenziwa lomongameli Mugabe ngesikhathi sehla esihlalweni besithi lezo zivumelwano ezenziwa ngurhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa engazange athola imibono kaZulu zizadala umkhuba omubi wokuthi omongameli beZimbabwe bazenzele santando bethemba ukuthi abasoke bathonisiswe loba sebephumile esikhundleni. Melisuro 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ibandla leMDC lithi amalungiselelo omhlangano walomkhulu ozaqhutshelwa kobulawayo kusasa asekusibanga sezinga laphezulu. Abasekeli bamabandla abumba umanyano weMDC Alliance abalisa yona iMDCT. IMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mengcube kanye labe People's Democratic Party ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti babikwa befole esitaladeni zakobulawayo namuhla bememezela lumhlangano oza kwenzelwa enkundleni ye-White City Stadium. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngokwenzakala kumabandla ezombusazwe asedinga abantu abazawamela kukhetho oluzayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Obe ngunobhala obona ngokwethulwa kwemibiko yokudlelana labezindaba ehofisini yomsekeli kamongameli wele South Sudan usechiye umsebenzi. Inhloko kahulumende yakwele Hungary umnumzana Viktor Orban ubikwa eseqalisile ukuthuka abokuza phambilini kokhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende ngesonto. Abesifazana beZimbabwe bakhala ngokuthi kabakhululekanga ukuphatheka kwezombusazwe ngenxa yenhlupho zobudlwangudlwangu kanye lokukhahlanyezwa ababhekana lakho phakathi kwamabandla abo. Kubika obatabile masuku.
Ukhetho lukhangelelwe ukuqhutshwa enyangeni ezine ezilandelayo, kodwa ubudlwangudlwangu obukhona sobusenza abesifazana badedele emuva. Omama abanjengonkosikazi Joyce Mujuru, uGrace Mugabe, uThokozani Khuphe, uJessie Majome, labanye sebehlukuluzwe emabandleni abo, abanye baze baxotshwa. Omunye wabo mama olilunga ledale lePhalamende unkosikazi Priscilla Misia Irambu Moshonga uthi amabandla ezombusazwe yiwo adala ukuhlukuluzwa kwabo mama, ngakho kumele kuqondiswe phakathi kwawo amabandla.
Athi besikukhuluma iminyaka yonke le abantu bebengalaleli. Sesikubona khathesi manxa selisiya entweni lezi zokukhethwa kulapho elibona khona ukuthi omama bahlukuluzwa njani. Bahlukuluzwa ngoba kulamadoda akhona kuma-political parties vele angafuni umama. Yinto esimele siyazi yona le.
Umongameli we-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga uthi ubekhangelele ukuthi omunye wabomama unkosikazi Thokozani Khuphe mhlawumbe ubesethola ithuba lokuthi abe ngumongameli, kodwa wamangala esebona esejikijelwa ngamatshe ebizwa ngamagama okuthi dissident.
Besingakhangelela ukuthi kuzangenela ukuhlukuluza okusuka kube le violence engaka. So kusidanisile kakhulu. Lastly, mina njengomunye owabantu ababekhona, uhambo lokudinga idemocracy kwele Zimbabwe luqalisa ngo-1999, njalo sikhona sonke. Besikhangelele ukuthi uKhuphe laye usekhwele wakhwela waya phezulu labangafika khona ukuthi athathe isikhundla sokukhokhela, but sesibona how sebemjikijela ngamatshe futhi yena sezafika. Thina sesiza qalisa ukuziqhenya ngaye ukuthi engxenye ye-election leyezayo ayi silabo bani laphana laphana silabo bani, sesimcounter lathi ukuthi ukhona. Sesibona be amadoda ayam attack, so soze sibavumele into embi enjalo.
Olilunga ledale lephalamende unkosikazi Doreen Bebe uthi ngempela isimo asibamelanga kuhle njengabomama ethi bayakhahlanyezwa emabandleni.
Bona islim ngoba ukuminyana kwangikhona okwenzekalayo kuzakhoza enye i-conflict engayenziyo. Nxa iprovinsi eyodwa ingathi kulama-candidates angu-80 something, mbona ngani vele khonapho vele ngenye indlela kuyabe sokusenziwa izinto zefeva.
Inhlanganiso ezimeleyo e-Research and Advocacy Unit yona yenza uphenyo ikhangelisisa ukuthi amathuba abomama kwezombusazwe phansi kukahulumende kaMnangagwa anjani, njalo uphenyo lolu lwaveza ukuthi abesifazane abakhululekanga ukuphatheka kwezombusazwe. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu le-Highlanders selethule ngokusemthethweni ikhithi yalo yalonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Amakawuso la alungiswe elizweni le-China njalo ayingxenye yosekelo iqembu le-Highlanders elilithola livela enkampanini ye-NetOne. Iqembu le-Highlanders bese lidlale imidlalo emine lisebenzisa amakawuso inkokheli zaleli qembu ezithenga ukugqoka nxa iqembu lizilolonga. Njalo lokhu bese kudale inkulumo phezu kokuba izabuya yini imvunulo yelombala wamawaba okuyiyo iqembu le-Highlanders elidume ngayo. Kuthela lapho sekuvele imifanekiso yamakawuso lawa ebulenjini, kwaba khona njalo abasola ukuba awalahlonzi. Kodwa isiphathamandla seqembu le-Highlanders uMhlanhla Dube uthi abalandeli bazazibonela ngesonto isimo sale mvunulo.
Ngilethemba lokuthi ngensonto nxa abalandeli beqembu sebebona kakuhle ngawabamehlo kusemini ilanga lithe klaka ukuthi abadlali babo babukeka ngaluphi uhlobo, baza kunanzelela ukuthi yebona kulabanye abalembono engafanile abanye kuvunyelwe lokho. Asingeke sonke savumelana into efanayo, kodwa kuqakathekile ukuthi sisikhangeleke as a professional unit.
Iqembu le-Highlanders lithole usekelo oluvela kunhlanganiso ye-NetOne ngemva kweminyaka embalwa lisebenzisana nenhlanganiso ye-Bank ABC. Njalo uDube uthi abantu babofunda ukubonga ngoba kungela sekelo lolu aluba isimo sibucayi kuleli qembu.
Sibonga kakhulu ama-sponsors ethu e-NetOne ngoba kuhle kabi ukuthi kungakhanyi izigwenxa, kungakhanyi ubuyanga, kungakhanyi izigamba phakathi kweqembu. Kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sisola abasolayo sinanzelele ukuthi ukubonga kuqakathekile. Ngoba ama sponsors zinenge indawo lapha bangakhona ukuthi bayodinga ubudlelwano.
Udube uthe ensukwini ezilandelayo amakawuso azaqala ukuthengiselwa abalandeli beqembu, njalo lawa wenkampani ye-Raw azabe ethenge kangcono kulalawa akade bewasebenzisa kudala awe Adidas. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, ngimuJoseph Njanji.
Ichi waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi
ku Waza Friday lamhlanje sihamba lomculi kaMasikandi, umlandi weChichi odabuka phansi enkayi kodwa ohlabela ekwele South Africa. Umlando weChichi ngumhlabeleli osacathulayo, njalo leli lidlalade lakhe lesibili alethule enyakenye. Isihloko salo sithi abakwethu. Ingoma edlalayo iyona ithi Dlala Chuma. Ka kahle kahle ingubani linsizo?
Umlando wethu kahle kahle ngu-Anthony wakoJuma engayi le ezigqalabeni uChief Madliwa. Ibizo lami engizalwe ngalo elisethupheni kababa nomama.
Ukona ukuhlabela kahle kahle ukuqalenini?
Ngiqalise nje ngisabheka eqembi kulelinye iqembu okuthiwa ngomqhelukelwa beku-2010. Iqembu lomqhelukelwa liphethwe ngomunye umfana othiwauZamani wakwaButhelezi ophuma nase-South Africa enqutho. Uye umfana engingathi ukuthi wamfaka emculweni yi-backup yakhe ngo-2010. Ngambhekhela ngo-2010, ngambhekhela 2011, ngambhekhela futhi ngo-2013. Kwase kuthi-ke ngo-2014 kwaba yikuphuma kwami-ke eqenjini lakhe.
Lesithathu idlalade liyeza nini?
Iy'nhlelo zethu zithi idlalade liyeza ngo-August. Kuzobe kunzima kakhulu ngoba nolwazi soluluningi lana kumlando wekithi manje sesijule kakhulu.
Idlalade leli lilengoma ezilijumi lane ezigoqela le ekhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo.
Lengoma ekhuluma ukuthi siyabambene siyovota ayingoma enomlayezo omkhulu ngoba masingabantu especially thina abantu abasha yithi kumele sivotele izwe yithi kumele sifake ushintsho ezweni.
Utheni kubalandeli?
Kubalandeli bonke nje umhlaba wonke into esicela kakhulu yi-support uma singazama ukuthi sithole nama-sponsor abantu abazosibambisa.
Abakudingayo bakuthola kuphi?
Uma ngabe ufuna ukumfonela uyangithola ku-0738773336. Ngiphinde futhi 0738773336. Ma ungena lapho ku-Facebook ipage yami nje ngumlando wethu.
Uphuma ke enkundleni umhlabeleli ngale ethi ingovolo
yakho nyinkunda lubaba phansela sengazala benifanyipana bekhosa khona isimunye zakhe wathi angeni lando yithi kazakazi ndolo kwafana nandaba nokuthana nomzondo wakhe ngazona sazi uma mazala noma kunjalo ngiyabathanda abantu sokazi bokuthi ngithi mina nginandaba nomnyima nokuhlupha vele ngikujwayele lokho babengeke shema moda manje bona wathi kuza kula metaphesa zami nimthambo lemacele ngihawu fom nawo zothi ngawumjave ladala fansi nasade maceza kuyo wabetha nawo luta nganiko mnala mina ngumatye wami nengene emnyame ngizo umtamsikelisalo nalona ndimaqane nayo ngithi uta ngefoni ndikoza lokakosho uthi ngiyakufakwezami Gijima sakhile fansi mawafika nazo mkhoma zeduduthi zigodi kumtshona ndulunthe ezendleleni yeza neento zakhe awu gijima salwantu wathi befike ndana senkazi qalwena izigodi fubajoko umuntu ewuthola makwanda emndenini magolide ayi kunzima kule ngoma wakwena kuseyiyo lenyamazane encane emfitshane the maqhamuka inde zayigijimisa the mazibamba yasuza maqede zahlela awuze nje uthi ngenzani ngale ngoma. Ngithi kubuka lapho jonge enhloko besigitha ngifuna ucaca ukuthi ubani inkosi eyiginqi namhlanje kuse yindlu yethu abantomi zasenkane ezakabulawa zayitholele endleleni azityanga zathanda zahamba nazo fika zafakela yade yasuza uthe maqeda ukususa yabona phinda futhi kubuhanqane jonge enhle lapho entanje ngifuna ucaca ukuthi ubani uthisha weginqi namhlanje hhayi othisha bensana kuse hoyela ufana uthe maqhama endane angikoko into mbithithiza zothenza ongasisojwayelekile zikwenza ngithi phinda futhi jonge ento mfana wanongoma
umlandi wechichi ubehlabela-ke kamnandi ekuhlelo Woza Friday usigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Iqula lamalunga edale lephalamende ele-Congress lakwelemelika selifikile eZimbabwe ukuyahlaziya umumo wezombusazwe. Abasakhulayo bebandla leZANU-PF baphazamisa umhlangano wokuhlaziya imicabango yabadala labasakhulayo owe-Generational Consensus. Thokozo muhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamilinkomo matukanduna bafuphatisa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.